abafana ababili abathathu banjele ukuthi corona yemazwe libona bahlala lapha bazake bephuma bazake beyindawo sokuthi ukuthi corona ilani labo konkana nje kusitshengisela ukuthi umsebenzi usasemkhulu ngoba ngabantu abasha abakwanisa ukungena kuma internet kuma WhatsApp bathi bavalela lo but nxa bezitshela khona lokho and kumemetheke imessage yona leyo singaba lohlupho olukhulu njalo thina njengabentatheli izindaba lo msebenzi omkhulu besifisa ukuthi uhulumente asincedise ukuthi sisebenze nezakhamizi sibanike i-information engamqothi engancedisa ukuthi silwe nalowo mkhushane we-coronavirus.
Njengomsakazi kukhona elikwenzayo na ukufundisa abantu njengoba kule fake news ene?
Le episode esiyenzileyo amalanga amalutshana adlulileyo lapha nje sizama ukuncedisana lezakhamizi sithi khona kule WhatsApp number, official WhatsApp number ye-Ministry of Health yeZimbabwe. Le WhatsApp number abantu bangakwazi ukuthola information masinya kakhulu nabe le mbuzo khona lapho kuyabe kule menu uzibuzele nje usitholele khona lapho. Njalo sasisebenza kule toll free number esiyishiyele abantu ukuthi no inamba le lathi siyayisebenzisa ukuthi sikhulume labantu labo. Singaze salalela kakhulu lo abantu bezikhulumela ngama-audios kuma WhatsApp lapha besenda lama-chat messages izinto ezingelaqiniso kakhulu esikhathini eziningi ezenza abantu besabe bengazi ukuthi benze njani.
Abantu bakhanya ngani babhekane lo dubo lokuswelakala kwempuphu njalo amanzi ngezinto ezitsheneyo kukhona okwenziwa nguhulumente na ukubasiza?
Sike sakhuluma labokhansila lapha emawadini labo basitshela ukuthi amadamu ala manzi sokuyi i-city council la si-declare i-national disaster endabeni yamanzi so amanzi atholakali bazazama lapho ukuthi bagijimise amabhawuza kodayi kulokho asazi ukuthi sebefike ngabo abantu sikhuluma nje namhla besibona abanye bethola amabhakede bevela emanzini akulaza distance ezibhoraneni lezi abazali bayathumela abantwana lahle sesicabanga ukuthi abazali bazisiza yini umumbi esikuwo ukuthi ngeke sithumele abantwana nje behlangana labantu yibo abazasilethela lo mkhuhlane futhi ezindlini.
Uhulumende yena uthe abantu abayintatheli izindaba bona bayingxenye yabantu esingathi bangama-essential workers kodwa siyezwa abanye bekhalala besithi abezomvikela kanye lamaphoyisa bayephula amalungelo abo njalo benza ukuthi kube nzima ukwenza umsebenzi yabo. Kuke wahlangana ngento efanayo na?
Ngiyahlangana lakho sibona kwinhlani ezimele ama-journalist enjengabomisa Zimbabwe ikhuluma ngokuthi hayi kulabantu abahlukumezwayo lathi njengama-journalist khona lapho asisakwanisi ukuthi sisebenze kuhle lawo susebenza lapho ungasebenzela khona ubuyele ngasendlini kodwa besifisa lathi ukuthi sisebenze sincedisana lezakhamizi sincedisana la uhulumende njalo but kuba nzima ngoba khathesi silama-accreditation card lawa aka-2019 ngoba i-media commission ibingakalungisi i-new prize yamakhadi lawa so sikhuluma kunje ezibapha kula journalist elile-2020 ID kodwa siboshwa kunjalo ile 2019 ID ukatshengisile so lathi sokusenza ukuthi sisebenze kanzima ngoba sisakwazi ukuthi singahlangana nani phambili ngoba abanye bethu sebethike bathathwa bathunjwa bathaywa bayephumile emakhosi.
Phosela amazwi akho okugcina.
Kwizizalwane zaseZimbabwe i-coronavirus imkhuhlane lo asizameni ukuthi sihlale ezindlini masiphuma siye emagrosa singasondelaneni kakhulu eduze kakhulu njalo thina njenge-community podium sitholakala ekulenjini kubo-Facebook le-Twitter le-WhatsApp i-WhatsApp ikakhulu yengancedisa kakhulu izakhamizi sitholakala kunumber ethi 0716910993 yikho lapho eningasixhumana lathi khona.